Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 kunhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa besifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli izindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni imilitary coup.
So umbono lwami ukuthi umbuso wahlukuna ngekhali wathathwa ngendlela enjalo kusho ukuthi uvuthiwe njalo kungenzakala noma yini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi
Silengqoqo lomela isigaba seSunningdale eHarare engowe-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu.
La bengafuna ukulalela abantu bazakuba lokho bephuma every day sathezizokuphuma manje bona abasebenzi sebephumile kathesi kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa besifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Ekhuluma kudalela umhlangano webandla lakhe lePolitbureau, uMnangagwa uthe konke okwenzakala enkundleni zokwethulwa kwendaba ezombusazwe la kwezenotho yelizwe kuhleliwe ngenjongo yokubangela udlakela lokungahlaliseki elizweni. Kodwa ufunge wagomela wathi abenza lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Eqeda kukhuluma lokhu, abesifazane beMDC abathathu labana abetheswe umlandu wokutshotshozela ukungahlaliseki elizweni uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Maroba bahle babotshwa. Ngokuya kwesikhathi inkokheli yebutho ikhulunyelwa ngumphathintambo ezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe inxuse intatheli zindaba bazitshela ukuthi imbiko athi isisabalele ndawana yonke eyokuthi bakhona abakubutho abaqoqa ukuhluthuna umbuso welizwe ingamanga. UKazembe Kazembe uthi bakhona ababe kuhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe asebebambane labakumabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bahluthune umbuso kufakwe umbuso wenkazatho kumbe i-transitional authority ngesilungu. UKazembe Kazembe uthi lokhu ngamanga. Wethese amazwe angentshonalanga athi asebenza lezitha zikahulumende waqamba ngamagama umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Job Sikhala umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Sikhala yehlule. UKazembe Kazembe uqambe labenhlanganiso ezethula imbiko ezibalisa igamba kweradio Zim Eye leNehanda Radio athi baphehla imbiko engamanga wathi labezinkonzo ababalisa uProphet Talent Jiwenga, Prophet Nathan Humphrey welemelika loProphet Simon Chulu oweDeeds of Christ Church labanye. Kesizwe amazwi kamnumzana Kazembe Kazembe.
Narrative claim that former members of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, who fell by the wayside and largely went into self-imposed exile at the advent of the new dispensation in November 2017, are coming together in a united front with some named senior government leaders, some members of the security forces of Zimbabwe, and elements of the opposition formations. This is in a bid to taint the image of His Excellency the President, to undermine the legitimacy of government, and to render the country ungovernable. They further claim that once the contrived coup d'etat is executed, they intend to establish a national transitional authority which will then govern Zimbabwe minus ZANU-PF for an unspecified period.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Kazembe Kazembe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazi omnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungenzakala na ukuthi uhluthunwe umbuso.
Okwenza ngithi into engenzakala leyo ukuthi vele umbuso ungaqala ukuntshintshwana ngokuhluthunelwana. Kujwayelekile ukuthi ukuhluthunelana umbuso kulandelane. Abathi ngesilungu coup begets another coup. So umumo wona lwalo ukuthi umbuso wahluthunwa ngezikhali wathathwa ngendlela enjalo usho ukuthi kuvuthiwe njalo kungenzakala noma yinini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi ithuba labo selifikile.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ongakhokhela ukuhluthuna umbuso khona lokhu engamukeleka yini phandle kwelizwe lapha njengoba siyabonwa amazwe ayayandisa ukuba lo mbuso njalo engamukelwa?
OkweZimbabwe njengakhonkhaya okwenzakalayo bethathela umgabe umhlaba sungathi mhlawumbe laba abathethweyo bengenza ngcono ngoba ma uphelile indlela uMnangagwa aphethe ngayo izintambo indlala ebantwini ukuhlukunyezwa kwabantu lo mgunyathi ukudliwa kwemali yomphakathi imali yelizwe egcekeni obala abantu abakhe abangani bakhe bayazidlela nje bethatha imali ngibesenza abakuthandayo. Lokhana kuyenza ukuthi umhlaba uthi ayi lanxa kungathatha olunye uhlanya mhlawumbe lolo lungenza ngcono. Lo mphakathi weZimbabwe ukhathele ukuthi kuzwa abanye sebesithi umgabe wayengcono. Ungabona sokunjalo kusho ukuthi ithumba lokuthi umbuso ungahluthunelwana liyabe selivuthiwe wa.
Wokhokhela ibutho kwakathesi umbone ngaba nguye umuntu ongakhokhela yini ukuhluthuna lokhu kumbe kungabuyela yena uthi wenga ngokwakhe?
Esikhathini esiningi ukuthi nje kwenzakala ngalolu siyana uhlangothi ngesikhathi kuphethe umgabe ukuthi ongqongqoshe bamabutho kube yibabathatha umbuso ikhulu ngempela ijayele ukutshaywa ngabantu abangabhathanga izintambo zebutho. Uthole ukuthi lapho naba abaphethe izintambo zebutho ongqongqoshe sibakhangelele ukuthi babangahluthuna umbuso labo sebehluthunela umbuso nxa umbuso suthathwa uyathola sebebotshwa bomana abaphezulu evalwele ezindlini ama-house arrest kuthathe nje linye isotsha kumbe abanye amasotsha elingawaziyo langamaliso bavumbuluke bevele eceleni kube yibo abathatha umbuso. Yikho okujwayelekileyo ngamakhulu kwaba nje imvela kanye ukuthi nabo ngqongqoshe abakhangelelwe kube yibo abathathayo abathathela umkhathi. So kungavela nje linto isotho esingalazi kulizwe selikhuluma labantu sokunje sokunje sokunje. Ngakho abantu bangachitha isikhathi bebhekele umuntu othile ukuthi uzathatha yena lo obhekelwe nguye ongasozathatha kuyavela nje elinye lwalica.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kubikwa sokuxokozela ibandleni le-MDC Alliance amalunga esethesana ubuthakathi kulandela ukungethembani ukuthi abasebe kucele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngobani. Sixoxe lomunye owayengalandelanga isinqumo sokungayi edale lephalamende esasifakwe libandla lakhe lingakasiguquli omela isigaba se-Sunningdale eHarare uMnumzana Peter Moyo othi kulenye inkokheli yebandla esisukile kubandla leli izolo.
Sasibizwe ngendaba ye-COVID-19 ikomiti yami yayihlala mzwanoku. So ngabatshela ukuthi khona mina ngiyahamba ene ngabatshela ukuthi khona into eliyenzayo leyi eyokuthi laniyahlala lihleli yeyi liyenza i-decision eyaffecta thina lingazange lisibuze or ukubuza ama structures ayisiyo endlela esingacommunicate ngayo. Ufuze liqale lisibuze, selibuza lani abaphansi, hayi ukuthi lingacabangela ukucabanga okwafekta abanye abantu impilo zabo, lina libe seliphonga ukugijima ukuthi kona sesiyenze lelokho. So ngathi lina seliyenza i-dictatorship yokuthi dictate labantu. Kodwa ke kwaphuma mgceke futhi ukuthi kona mhla ka 19 akufuzange sihambe ngoba kwaphuma two ama decisions amanye ayetheko la ngoba abantu bakhuluma ama MP wonke akhuluma ukuthi lokho elikwenzileyo hayi ayisikho. Uhlanganisela lami sibili ngabatshela mzalo lokho kwakuhlala ama committee ayifoka kuphela abanye babengahlali. So sasesihamba thina abanye ku parliament sabatshela ukuthi kona lizaqala lisibuze liselizwile sikukhulumileyo anike liyobuza abantu. So batshelwa ngabantu ukuthi kona no lokho elifuna ukuyenza ayisikho. Lawu silwimpi akuvuzanga ulwe impi uphandle. Kathe sifuna ama electoral reforms. Kuyahamba njani naliphandle? Labo bazayo lokho behamba besiya phambili. So linalebe liwineni khona. So mina kuyenzekele lokho ngaqala ngabuza ama community leaders, ama pensioners, ama pastors, ama structures ngambuzile bangitshela ukuthi kona abafuni la ukuzwa. Ngoba soze ngikwanise ukuphenda ukuthi ngizobatshela ukuthi kona sengifuna ukukampela futhi ngoba ngizenzele into ngabomu. Yikho kwenza ukuthi kona ngihambe eParliament.
Kodwa ebandleni ke ele MDC Alliance ulokhu lilunga yini kumbe ngenxa yalokho sokwenzakele usuzatshiyana la?
Uyabona ukuthi kona angisoze ngithi ngililunga kumbe ayisimilunga. I-Supreme Court ithe kona ayisilo bandla alikho. So angiboni ukuthi kona ngingathi ngililunga kumbe ayisimilunga ngiyabe ngingaphi. Engingakutshela khona ukuthi mina ngisupport uShamisa kuphela. Nguye umuntu engimsupportayo. But ukuthi ngithi kule bandla kumbe akulabandla lokho asoze ngikutsho ngoba angiliboni ibandla lakhona.
Manje awuziboni usiya kuceleleli elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi?
Mina angaze ngikhume kona vele angikwazi ukuthi bayenzela ngapha ama meeting abo. Kodwa ke abantu bathi uyahamba khona ngathi that uyazihambela kwani. Nxa befuna ukuthi kona ngihambe asoze ngitshone ngibachacha. Ngiyaziphumela mgceke ngiyadresa abantu ngikhulume engufunayo. Mina isimigwala ngumuntu olezibindi sibili, umuntu othi kona nxa secabanga into yakhe yayiyenza mgceke. Loko kokuthi bayangikhulumela njengenkomo enhlabathi ayisikho konokho. Mina ngizazikhulumela into yami nxa ngifuna. So akula muntu ongacabangela ukuthi kona umiso yenza into zokucabangela. Hayi, so mina engikubonayo lapha ukuthi kona i-leadership kufuze ilalele ukuthi kona abantu bafunani. Nxa bangalalela ukuthi kona abantu bafunani baza bangama-leader amahle. Nxa bengafuni ukulalela abantu baza kuba lokho bephuma every day. Kathesi sokuphuma manje bona abakusending committee sebephumile kathesi. Kuyini
lo ngomela isigaba se-Sunningdale eHarare? Umnumzana Peter Moyo ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwele ladlula amakhulu edlula amathathu 320 kulandela ukutholakala kwabanye abayisithupha belegcikwane leli. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele asebetholakale belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabantu abedlula amakhulu amabili kade besenkambeni zabavela kwamanye amazwe belinde ukuzwa ukuba bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers abakhululwe izolo ngoba sebetholakale bemsulwa bengelagcikwane leli. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulowesilisa obeselayinini yoncedo lokudla oluphiwa abaswelayo e-Beitbridge obelokuphikisana lamanye amadoda amabili balwa bamgwaza waze wayefela esibhedlela. Amapholisa athi uDecent Mleya loClement Mazibeli balwe babulala u-Elias Sibanda. okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli kumlayezo elisiphayo na nge WhatsApp.
Salbonani silukantaba. Ngu-Gerald Ncube from eMathebeleni South Province esigodini. Kunzima kakhulu. I-lockdown day isiphathe kabi kakhulu. Kuyimanje asisebenzi, sitshona sihleli because thina sikule industry yama-restaurant. So ama-restaurant kunzima vele. Mandi ku-33 wona lokhu evaliwe. Because ama-owners amaningi abayifuni le nto leyo eyama-takeaway because what is waste of time and ama-resources. So balinde ukuthi kuze ama-restaurant avulwe operate full time. So nje isimo senzima kakhulu kithi because nale imali thina ezingakhishwa i-government asiqualify kizo. Kunemali ama-grant lezi zabantu abangasebenzi ama-350 thina asiqualify. Kuzomala ama-UIF thina siwatholi kodwa impilo iyaqhubeka sizothile kunjalo.
Kuna njani basakazi baka Studio 7? Thina siyamangala ngalo mama umakhulu lo Mozulu ukuthi kade bathaba bona mabe senze inhlekise nje eZimbabwe kodwa kula kungapheliyo lokho into lesiphetho. USmith wathi kusiyaphetha wathi na uMzulu okabuye wayenza eZimbabwe radio. Sikukhangele siyakubona yonke into isiya ekugcineni ngoba bathi wayezikhala kakhulu sidabuka. Yikho abantu bonke nje aba-underchamisa isikhathi sokuthi sime enizibindi ngoba sesicrosa umfula manje sesiya eKenani ngoba akula nto engabuya yodwa. Fanele sizimiseleni into esayisusayo sisungule ukuthi sifuna ukuzikhulula ebuzimeni lobobugqile ezikhona. Hatsho ubugwala njalo ungayengwa yimali. Zimisele njengesotsha elifuna inkululeko.
Linjani beStudio 7? Likhuluma lo mfana wasemaphisa. Kwamanje ngikhuluma ngelapha eGoli. Ngicela ukuthi ke ngiphawule laphana ngizwe bethi uMakhupe ucotshe uChamisa. Ngizwe abantu bakithi lapha bathukana kakhulu lo Makhupe, abantu bakithi sibili esiNdebeleni ngizwe lapha bamthuka kakhulu bathi uMakhupe uthengwe izandla. Kodwa mina ngoba ngingela kusekela ngingela muntu omila, uma ngikhangela kumbe ngilalela kumbe ngifunda iConstitution eMDC, uMakhupe ngoba kumele ebe uPresident. UChamisa ngokuhlakanipha lenxa yokuthi ephathini kwakulabantu ababemsekela ngoba nguye othatha isikhundla ngodlame langokuhlakanipha. Kodwa manje ngoba izinto zasikhaliswe ngendlela yangikhona nge-court, uMakhupe usebiswe lesikhundleni sakhe, amandla asebuye. Abantu uma befuna ukubona ukuthi uChamisa akalawo amandla ngaphandle kwe-MDC, akaphume afome yakhe iparty, why uma kuwukuthi uChamisa ulabalandeli abaningi, why engaphume azimele yedwa afome yakhe iparty lakopiti sibone kumbiza kuma yini? Why kuyukuthi uyalibangisa leli gama le-MDC ngalikushiyela uMakhupe njengoba ikhothi imphile yadi nguye umnikazi wephathi. Bona bagijima ukusekela umuntu kodwa benganazi lo muntu wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hhawu, okunye vele kuyadingeka ukuthi kube lo president ofundile elizweni. Kuyadingeka mpela umuntu ozohlukanisa u-U no-N, ahlukanise u-plus no-X. Kulokhu kuthi uhulumeni uhulumeni uyazama, uhulumeni usebenza nzima, usitsha umnangaka. Hayi phela lokhu yazi phoxa abantu lo dlala uthokozani khuphe lo yabona. Yikho thina amaNdebele the most sizohlala sihlupheka istedi ukuthi umama lo kube ngamanje isikhathi sokuthi abone ukuthi isimo sinjani kithi emaNdebeleni. Uzovotelwa mbani vele? Akula muntu ongangivotela vele lo vele ngowezanu PF mama lo. Akula muntu abathandayo lapho, uzokusiza ngani? Kuzwakala local pen phukela Israel vele ukuthi lo muntu lo ma ungasondela duze la umbuzi ubusithini uza kutshela ukuthi alapha la mbe sengikhuluma ku akula nto abazayenza lapho vele. Lo wabengayenzana uChamisa vele upowerful yomfana lo kakhulu, nguye vele ovotelwa ngabantu, nguye upresident weZimbabwe, nguye upresident.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagwama village kuward 9 Makhulela Bulilima West Plumtree. Thina lapha esigabeni hayi siphilile ngoba sisemaphandleni nje, hayi sizwa ngezindaba nje ukuthi abantu bavalele. Yebo, lati sivalelekile, abantu bazama sibili ukuhlonipha ukuthi bekuhloniphe lokho abakuzwayo. Ye, hayi inkinga esilayo nje lapha emakhaya indlala imigodi ifile kayilungiswa kunzima kunathisa inkomo sizinathisa emigodini hayi kunzima impela hayi 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 asazi ke necorona njengoba ivalile especially amaborder lapha siphelanga umalayitsha from South Africa so abantu zali bathwele nzima grocery ukuthi bayithole bathenge konke kunzima ngiyabonga Studio 7 liphephe lani lapha elikhona labantu bonke nje umhlaba wonke siphepheni kuphele lokhu makusenzeka ngiyabonga uBandamo
basakazi beStudio 7 basakazi abalungile kunye labalaleli kunzima ngalo umkhuhlane we-coronavirus impela lapha esihleli khona hayi sisemaphandleni into nje sisihlukuluza kakhulu akusahambeki amapholisa sesilubhedu sibili sesihlukuluzeka ikakhulu ukubana siye ukuyathenga ezitolo kubotshwana sibili ngoba kulezikhathi esingazaziyo uzothiwa fayinda uhle ufayindele khonapho labo ubotshelwe khona uthiwa fayindela khonapho labo uhlangane nabo khona bangakubopha athi fayinda khonapho ukuthi sazi ukuthi imali lezi zikholekithwa ziya enkambeni khumbeni zimali sezingena ezikhwameni aso kunzima ngoba ikakhulu bafuna zona izimali zangaphandle ama-user ukuthi akasakwazi ukuthi siphile njani alubana uhulumende uyayekethisa mbijana ngoba impilo sibuhlungu kathesi sokunzima ngoba thesi siphakathi naphakathi kwendlala emasimini akuphumanga lutho njalo sitshaywa luvalo sebebaningi abakhanya bevela e-South Africa uzuthiwa kubantu babuyile kungapha babuyile alubana uhulumende uyaqinisa umkhankaso wokuba ukuthesta laba bantu bonke abantu bathestwe ngoba umkhuhlane lo siqasa sibili yimi uSpanda Robert Spanda ngisemathakatha niyabonga kwenjelele
ngibingelela basikazi be-Studio 7 thina sibona le nkinga esibhekane nayo ukuvalelwa mina umbono wami bengithi kanti indaba le yokuloku kukhulunywa abantu sebeloku bebhizi ngabantu ababeyangaphandle babeku-South Africa Botswana le nto kumele ilungiswe ngoba izolimaza imiqondo abantu bezimbabwe beloku bebhekwa abantu bangaphandle kanti-ke nabo phakathi bayagula abachekwa bona sebebheka abantu bangaphandle instead ukuthi kwabona besibheke ngaphakathi ukuthi bona baphile kanjani laba abantu asekhaya abanama-maks abananto zokuvikela bona babheka abantu bangaphandle iBotswana ayinabo abantu abaningi abagulayo laba abantu bagula uma besezimbabwe lapho bafakwa khona kungani kanti la bantu or izimbabwe ingalindi izakhamuzi zazo eborder uma befika eborder bevele be-check-we ukuthi la bantu banjani sesiyizilwanyana and thina nathi asiwazi lo mkhuhlane ukuthi ubuyaphi ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwele Melika abakhankasela ukuguqulwa kwemithetho evikela amapholisa lapho ebulele abantu mahlayana bathi kumele amapholisa engazaphiwa imali eningi yokusebenzisa lokhu kulandela ukubulawa kuka-George Floyd owaklinywa lipholisa ngedolo waze wabhubha edolobheni le-Minnesota uFloyd ubekwe izolo sixoxe lokade esesikhumbuzweni sikamuyi unkosazana Sibusisiwe Dube ohlala edolobheni le-Minnesota
engibonile abantu bebe khankasa ngokuthula bekhumbula uGeorge Floyd umuyi labanye nje ababulawa ngamapholisa bengasakhangeli lokuthi umuntu wangkhona ngumuntu omnyama umbe likhiwa bekuyisikhumbuzo sabantwana laba abangu-195 bathe since the year 2000 eMinnesota so kubula abantu abangu 195 ngama police. So isokuthi esekade ngihamba esikhumbuzweni sakhona kulesihlalo.
Ngokubona kwakho ungathini ngalokho esikuzwa kwenzakala kuthiwa kuzikhumbuzo lokutshengisela kade kusenzakala kuthiwa khona bekugcwele abamhlophe kulabensundu. Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kungakukhombani lo?
Kuliqiniso sibili ukuthi bekugcwele abamhlophe nesikhumbuzana dengikuso ngibona kubantu abamhlophe kudlula abamnyama. Mina ngokubona kwami ngibona ngani it's spirit of ngathi ngesilungu of irreconciliation kutshengisa ukubambana abantu sebekuzwisisa ukuthi ukuthiyana kwejwabu akusho ukuthi sithiyene ngoba dalwe ngokufanayo ukuthiyene nje ijwabu lethu. So ngibona ngani sebevumelana lakho bengabe bekhona mangani abavumelani lakho abamhlophe kodwa iningi esengilibonile emkhankasweni leyenzakalayo ngani bavumelana lakho ukuthi hayi umuntu omnyama layika aqakathekiswe ngendlela umuntu ongumlungu uqakatheke ngayo. Labaningi embabonayo kula bathethene la bantu abamnyama interracial couples, interracial relationships agcwele lapha eMelika laseMinnesota. So ngibona ngani lokhu kukhombisa ukuthi kule unity abantu babambene akusela lokho ukuthi wena umnyama kumbulikhiwe. So mina ngombono wami ngibona ngani ukuthi ayimfele reconciliation, unity and progress.
Unkosazana Sibusisiwe Dube ngomunye wayesembuthanweni wokukhumbula umuyi uGeorge Floyd ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leMinnesota ngapha kweleMelika. Ingoma ka Novuyo Sigel ingoma ethiwa a e e o u isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kunezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa abesifazane be-MDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli zindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomela isigaba seSunningdale eHarare engoweMDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lake kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.